ukuthi kubanjwe umhlangano oqoqwe inhlanganiso ye-Southern Africa Migration Management Project edolobheni lejwane ngomvulo. Iningi livumelene ukuthi kumele kudingwe indlela yokuphatha kahle abokuza. Umsekeli kasebalukhulu kugatsha olubona ngokuqhatshwa kwabantu kweleBotswana, unkosikazi Buyinelo Libilo, ekhuluma kulo mhlangano uthi okokuqala umuntu kumele abe lamaphepha aqondileyo ukuhlala lokusebenza elizweni. Ulibile uthi okwesibili kumele kudingwe ukuthi labo abanamaphepha bangaphathiswa kanjani ukuze bengazitholi bephambene lomthetho.
One way or the other, we interact with these migrant workers. But the question that we may pose to
noma kanjani sihlangana labo kuza emsebenzini ethiyeneyo, kodwa kumele sikubuze ukuthi balemvumo yokuba selizweni, balamalungelo bani njengabo kuza, njalo singenza njani ukuthi babe lamalungelo njengabo bonke abokuza abaselizweni.
Umhlangano lo uvumelene ukuthi kumele kube lemizamo kanye lemithetho ekhona ebona ukuthi abokuza bavikelekile, ikakhulu uma lapho abasebenza khona noma bengela maphepha. Unkosikazi Gloria Moreo Fontes owenhlanganiso ye-Southern Africa Migration Project uthi kumele amazwe ashiyeneyo ahloniphe ilungelo loluntu.
Imithetho eyavunyelwana ngamazwe omhlaba ithi ilungelo loluntu kumele lihlonitshwe, njalo kumele sonke sisebenze endaweni engelabandlululo.
Ngemva komhlangano lo kukhalelwa ukuthi kube lokusebenzisana ngcono phakathi kakhulu kwabaqhatshi labokuza abangena elizweni okungekho emthethweni. Eminyakeni esanda kudlula, izondana kwabokuza emazweni ashiyeneyo iya iqonga, ikakhulu emazweni afana leSouth Africa lapho izizalwane zakhona sithi abokuza bephindele emuva. Abanye abafana lonkosazana Sindiso Spanda bathi noma nje kwele Botswana ungela nzondano emgceke njengeSouth Africa, kulukhulu uhlala kwelinye ilizwe ikakhulu uma ungela amaphepha.
Siyiziphepheli kumbe ngithi singama-foreigners kwamanye amazwe, inkinga esihlangana nazo ziningi kakhulu. Uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini, ethethe ekhombini imiswe ikhombi amapholisa ehlise wonke ama-foreigners lithwalwe kuthiwe liyadiport. Nxa usuka endlini uyabe ungaplananga kumbe ngithi ungalacebo lokuthi wena ubuyela ekhaya. Abanye umuntu uyabe echiye abantwana endlini, ngale emsebenzini uyabe ungasazakala ukuthi uyabuya kumbe kawubuyi. Kusuka lapho susiya deporta, wena uzitshela ukuthi uvusi emsebenzini.
USpanda uthi okunye ukuthi abokuza bangaze bezame ukuthola amaphepha aqondileyo okusebenza, batshelwa ukuthi kulabe eBotswana abangenza lowo msebenzi.
Uthi uyabuyela kini futhi ufica ukuthi into azimanga kuhle, shuwa inkinga esihlangana lazo zisithole sezima singabantu belizwe leZimbabwe.
Kusenjalo, inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission ZHRC ibambe umhlangano kuyona le iviki eHarare, lapho kutshengiswe ukukhathazeka ngesiphatho sabokuza emazweni angaphansi kwenhlanganiso yeSADC. Umbuthano lo ube ungenelwe ngabagcina isihlalo sezinye inhlanganiso ezifana leZHRC emazweni asemhlubulweni ongezansi kwezwekazi leAfrika. Ekuphelani kwalo umhlangano kulotshwe isivumelwano esibizwa ngokuthi iHarare Declaration on Violence Against Migrants in the SADC Region. Ngaphansi kwesivumelwano lesi kunqunywe ukuthi amazwe wonke angaphansi kwenhlanganiso yeSADC abone ukuthi abokuza bayavikelwa, njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngesabona kwele Botswana.